kubakhona abanye abantu abakhuza amaprize okokuhlanya nje uthi ubona umuntu lo wenza ukubhanca akanasizathu lo sokuthi ukhwezeleni. Ngiyakhumbula even laba abantu be-gym gold abekhungiweni baze bakhipha ilizwi lokuthi lokho kade yi-statement yokuthi hhayi thina ikhungiwe lethu asizithange iprize ewodwa ngayo nga. Pho-ke usuzuzuka nomuntu azasuka athengise ithulisi ekhungiweni nge-$10 yena ethenga nge-less than $3 emnikazini owodwa ukuthi ikhungiwele usefakeni phakathi osokumangalisa ukuthina ikhungiwele zikhwele nge-more than 300%. Usubona ukuthi ngabanye abantu nje abathathe i-advantage nxa kulento ezinzi ezenzakalayo umuntu usele funa ukuhuquluza nothelo kwalokho okumangalisayo kodwa ngabe egomelisa abanye abantu. Yikho ngalela so khona kwani ukubhoda mba kwesikhathi kwenza abantu bethu ukuthi ubuyile lapha mhlawumbe next thing usuzathumela abantu bebenezosibobano bezelokuyaloko umuntu yakwazi ukulungisa umthengo wakhe ngoba into eyiqabile yona abantu singalimazani sodwa ungakhangela abantu phandle ungakhangela uhulumeni ungakhangela ezepolitiki thina abantu bonapha siyawumthelani. Ubona umuntu ezekhipha umntwana e-bedroom ayamlalise e-sitting room le esezothi i-bedroom isisiba yi-storeroom sokugcwele okuthukela sokugcwele labofile abantu bezebethele ezindlini kwabana ngenxa nje ukuthi ngona umuntu usefuna ukuhoda izinto athenga afakela abana usethime ona hhayi sezathengisa mina nge-play market sikwenzelani kanti thina abantu abantu why sihlukuluzana kangani.
Kodwa iningi labosomabhizinisi lithi alifinyeleli imali yama-US dollars njengosomabhizinisi awuboni ukuthi labo basenkingeni.
Inkinga ingabi khona but even i-rate yangona anti iyehlile from 600 isidlalela ku-300 and something so nxa iyehlile yona anti ukhwezela abantu khaya ukuthi hhayi isu-600 kanti indawo yehlisibela uhambelane lokwesha kwe-US dollars so wena i-justification yakuthi ubuya lokufake imtengo phezulu kwale isiyini.
Mhlawumbe uhulumende uyehluleka kulungisa lolu daba i-committee leyana yama-price controls
njengoba mina ama-market yabadrofensini yinto engayisadayo nasiyathi ngiyadingeke ngithi kona hhayi esikhathi yenele imakethi idlale yodwa ishane yodwa ilungisa yodwa njengakhona kona okwenzakala kurate ye-US dollar lakhona lodwa lehlika lodwa kwangenelanga muntu akula uhulumende wangenao athi nesenihlathi imali esenzalokho but kodwa kwazilungisa kodwa i-market force so even khonaphana i-market force izakwenza khonakwana ngoba ata kona kulama-option amaningi besikhathi singathi hhayi azivulela i-border okumthengi into zangale esala sigome ebhotsana abakathengi abantu bazathengi into ezishibile ebhotsana ngale asizongele esimakeni la umuntu ozahlangane zizengibone sekakuresesehlisa yedwa umuntu.
Uhulumende we-ZANU PF sehlulekile yini ukuvuselela umnotho welizwe ngoba lokho engenileyo akukabi le ngoqoko.
Uhulumente we-ZANU PF kayehlulekanga lutho ukuvusa ilizwe leli lokuvusa umkhonomi lowo awudinga uhulumende we-ZANU PF udinga wena lami sonke silomlando ukuthi yona izimbabwe ngeyedu sivuselela sonke ngoba ngabe uhulumente we-ZANU PF ngabe elungisa kuhle esiyale kube labanye abantu kube bejikela inhlabathi esithwaletha kuna pho siyadleka njani uhulumente we-ZANU PF azigqikile isithwalatha kuthiwe yimboza ungakuthwanga ithebethebe phakathi then yikho lapho engizavuma kona ukuthi hayi mhlawumbe sesihlekile kodwa ngathesi usithi nabantu abajikele inhlabathi lezi esithwaleni lezi asikabe nemboza ngoba asikadleka sikwazi ukuthi sidleka njani sonke silomlando even into yama-corruption uhulumende yabe ngeke unxa senza i-corruption sebe kuyini lawe sivumelane ukuthi senza i-corruption senze khona kona ngivumelane mina lo mnikazi wegaraji angikhiphele 1,000 liters efuyeli mina ngingela mshini engiyothengisa engelani uthi ngiyothengisa ko-black market khonapho kodwa e-end of day sokusola ubani uhulumende yethi mina yini lo mnikazi wegaraji esivumeleleyo ukuthi hayi ndoda asitshaye imali lapha nasi igebhu anti bathi njela bathi nasi igebhu nasi igebhu sembona igebhu sengisidla kodwa sokusola uhulumende hhayi until and unless yenza into eqondileyo thina abantu ngenje singasola uhulumende ngoba uhulumende ngowethu be ngomuntu wonke yena ngathi uhulumende kaZANU PF but nguhulumende womuntu wonke wezimbabwe whether u-NDC umbe izaphu nguhulumende wakho.